Soko izika atisenda baku VOA Ndebele.
Njani zilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesine mhlazi ku 20 zibandlela 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inkokheli yebandla le MDC Alliance ikhangelelwe ukuhlangana kusikhatshana esilandelayo ikhulumisana ngodaba lokuguqula ibizo.
Kumele kube lo mhlangano we National Executive lo mhlangano we National Council ozaletha umbiko omayelana ngebizo.
Gande umkhokheli webandla le EFF kwele South Africa umnumzana Julius Malema wake wathi uza kuma labantu bokuza useguqule ingqondo na.
I-restaurant ngayinye ngayinye iqhathe abantu abangaki ukuthi kuyalingana lesibalo lesesabekwa nguhulumende weSouth Africa ukuthi kumele kube yi-60% South Africans and 40% ama-migrants.
Ibandla le-MDC Alliance eMathebeleland South selisole amazwi esiphathamandla sikahulumende umnumzana George Jaramba lapho achothoza khona inhlanganiso yebhethu likaZulu ngokubeka ilitshe lesikhumbuzo eBhalakwe.
Silokwethuka lokudana kakhulu utshengise engingathi official position yeZANU PF, official position kaluhulumende osibusayo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inkokheli ye-MDC Alliance ikhangelelwe ukuhlangana kusikhatshana esilandelayo ikhulumisana ngodaba lokuguqula ibizo laleli bandla phambilini kokhetho lwama-by-elections oluza kwenziwa mhlazi ku-26 Mbimbitho. Lanxa abanye abasekeli baleli bandla bengafuni ukuthi liguqulwe ibizo, iziphathamandla zalo zibikwa zikubone kufanele ukuthi zidinge igama elitsha ngemva kokuba umkhokheli we-MDCT umnumzana Douglas Munzura ethe bazancintisa kukhetho besebenzisa igama lokuthi MDC Alliance. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesikhulumeli saleli bandla kobulawa wayo umnumzana Swithan Chiroza.
Hayi, okwakathesi asikatshelwa ngebizo ngoba kule mhlangano emibili emele yenzakale. Kumele kube lo mhlangano we-National Executive lo mhlangano we-National Council ozaletha umbiko omayelana ngebizo. So okwakathesi izandla zami zibotshiwe, ngeke ngakutsho ukuthi siqonda ngaphi ngodaba lwebizo.
Amalungiselelo okhetho ikakhulu khona ngapho kobulawayo ahamba njani?
Amalungiselelo ahamba ngendlela ngoba kulamawadi ambalwa lapho kwakhitshwa khona amalunga e-MDC Alliance. Kuwadi 3 kwakhitshwa uTinashe Gambarami, kuwadi 8 kulapho kwabhubha khona uMamuroni Amdara, so lapho akuzange ngikhitshwe muntu. Kuwadi 9 uLodonaswen Mabutho wakhitshwa laye. Kuwadi 12 kulomama uLilian Mlilo. Kuwadi 18 kulomama uConcilia Mlalazi wakhitshwa laye njalo. Kuwadi 19 kuloClayton Zana. Kuwadi 20 kuloErnest Rafomoyo. Kuwadi 21 kuloTino Umfoka Maphosa. Kuwadi 26 silaye uNorman Hlabano. Ngathi yiwo amawadi la aphuthwa kwakhitshwa abantu. Liyakwazi ukuthi umthethwandaba waletha umbiko okuthi enkulumane uMP wenkulumane okucacaphulu kumele abuyele endaweni yakhe lephumula uHonorable Celeste le Mahlangu kumele abuyele endaweni yakhe abuyele eParliament. So ngathi ukuthi umsebenzi esikhanya nalawo yiwona lo.
Kuma by-elections aseke yenziwa sibona ukuthi iZANU PF ivame ukunqoba. Libona linqoba yini kuma by-elections azayo la?
I-by-election ivele iyahlupha phakathi kwesikhathi lapha ngoba i-by-election kuvame ukuthi iZANU PF yathatha ama-resources e-government.
baguduze esikhwameni se-government besebenzise imali kahulumende ombeni basebenzise izimota basebenzise noma yini into ekahulumende ukuthi bawine noma amapholisa noma amasosha zananzela ukuthi kuke kwaba leyokhetho i-by-election eyinsiza lapho abaguduza khona isipala se-GMB wanikezwa abantu ukuthi bewine abantu be-MDC babencitshwa emaphandleni ngale bayaletha amakhuba lenhlanyelo lezinye izinto betshela abantu ukuthi hhayi ongasapoti iZANU-PF kathole so into eziyenza ukuthi kwesinye isikhathi kube sokwenza ngani iZANU-PF yanqoba kanti hhayi basebenzisa udlakela ngoba zananzelela wena ukuthi bona laba be-MDC ukuthi beyofika ku-police station bayasebesaba
umnumzana Swithan Chirowotsa isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance kobulawayo
Asambeni madoda siyovota
Asambeni madoda siyovota sivotele inkomo
Asambeni madoda siyovota
Asambeni umkhokheli webandla le-EFF kwele South Africa umnumzana Julius Malema owake wathi uza kuma labantu bokuza useguqule ingqondo na izolo uMalema ubhotabhote endaweni ezithengisa ukudla ama restaurant ebuzisisa ukuthi bangaki abokuza abaqatshwe kulezindawo intathele izindaba yeStudio 7 uThuso Khumalo ulandele umnumzana Julius Malema ukuze abone kade kusenzakala ke sizwe udaba asiqoqele lona
umnumzana Malema uqale ngokwethekelela indawo yokudlela iCream Restaurant eseMall of Africa eMidrand yakufikeni kwakhe kube lokuxoxozela kukhulu bephikisana nophethe isebenzi kulelo vinkili
yes, I made an appointment to come see you today
in what capacity
you understand when I'm a member of parliament
okay have you got an official sanction from parliament
I don't need
here.
A sanction to be here
you're an official government business
I'm not government You see the arrogance you are displaying, my man.
No, we're not going to meet with the delegation, Julius. I'm sorry, I can't.
Then there is a restaurant on that side because we have appointments with you.
Umkhokeli we-EFF owephelekezelwa isiphathamandla zebandla lakhe usole abanini bendawo zokudlela esithi yibo abadala inzondano phakathi kwezalwane zakwamanye amazwe lezakwele South Africa.
They are dividing our people because when you are here and you are told people who don't come from here
ukuqhatsha abakwamanye amazwe kuthiwa abakwele South Africa kwenza abantu baqale ukuhlaselana.
Africans and African brothers and sisters to work together.
Ukuguqula ukamalema inkulumo zakhe ngabakwamanye amazwe sekuchiya abanengi bemangele ekupheleni kwanyakenye wakubeka kwacaca ukuthi akakusekeli lokhu asekutsho kathesi
I will never take a platform and denounce Africans I will never do it if it means votes are going let them go
angisoze ngafangasekela labo abathi abafowethu abadabuka kwamanye amazwe abahambi
I'm not prepared to take a platform and say foreigners must go home
kodwa umnumzana Malema uyaphika ukuthi useguqule umqondo ukuze azitholele amavoti kuningi lezalwane zakwele South Africa ezithi abantu wokuza babathathela imisebenzi
African brothers and sisters
abafowethu abavela kwamanye amazwe balelungelo lokuhlala lapha lokusebenza kwele South Africa kodwa ngeke kuphiwe bona imisebenzi abase South Africa bengawutholi
let's work together
selokhu Malema ememezele ngeviki ephelileyo ukuthi siphathamandla zebandla lakhe ziza kuyakhulumisana labendawo zokudlela eziqhatshe abakwamanye amazwe abaningi isigcwele imfanekiso ezinkundleni zebulenjini be-internet etshengisa izalwane zakule South Africa zixotsha abakwamanye amazwe emsebenzini lendaweni abathengisela kuzo esitaladeni kusenjalo umgcini sihlalo wenhlanganiso yezimbabwe community in South Africa umnumzana Ngqabuthi Mabhena uthi bakhathazekile ngendlela uMalema lebandla lakhe abaqhuba ngayo lolu hlelo
besicabanga ukuthi bokungasiza ukuhlala labaqhathi ngoba siyakwazi ukuthi abaqhathi kumele babe layo information yokuthi i-restaurant ngayinye ngayinye iqhathe abantu abangaki ukuthi kuyalingana lesibalo lesesabekwa nguhulumende weSouth Africa ukuthi kumele kube yi 60% South Africans and 40% ama-migrants
ezinye isiphathamandla ze-FF lazo bezikwezinye indawo zelizwe lapho okubonakale ezinye zakhona zikhuthaza ukuthi indawo zokudlela lezi ziqatshe izalwane zakwele South Africa kuphela hathi abokuza ngemestudio 7 Johannesburg kwele South Africa inguThuso Khumalo
Iban ibandla le-MDC Alliance eMathebeleland South selisole amazwi esiphathamandla sikahulumende umnumzana George Jaramba lapho acothoze inhlanganiso ye-ibheju likaZulu ngokubeka ilitshe lesikhumbuzo eBhalakwe lapho ukubikwa kwabulawa abantu ngesikhathi segugurawundi esithi inhlanganiso le ayiqhubi lomsebenzi ngokusemthethweni ilandela iziqondiso zikahulumende. Isikhulumeli saleli bandla esigabeni seMathebeleland South umnumzana Ntando Ndlela uthi bandise ukuthumela iqula lamalunga abo emikhosini yokubeka amatshe la njalo bayaxhasana lenkokheli zesigaba ukwenza amazwi kamnumzana Jaramba engabi liqiniso. Asizweni exoxa losithandekile Mhlanga weStudio 7 ngalolu daba.
Silokwethuka lokudana kakhulu utshengise engathi official position yezanu PF official position kaluhulumende osubusayo ukuba abazisoli utshengise ukuba ulobuqholo utshengise ukuba kahloniphi kodwa kungasiyo into ongahloniphi kuyikuthi ukhuluma iposition yobukhokheli bakhe bonke bebandla lakhe lezanu PF kuyadanisa kakhulu ukuthi umuntu ekhuluma siyana ngento embi yenzakalayo kukati ngabe ube ngumuntu kwanile ubeza khuluma la ekhondema kumbe sola lesi senzo esibi kangaka sokuthi bahambe bayebhomba ilitshe lesikhumbuzo elalifake emangcwabeni abantu ababebuliwe yibo ngesikhathi segugurawundi kodwa yena ukhanya ikhuluma esola abantu abalifakathi babevele belifakelani lelo litshe kasoli laba benza ukuganga repeatedly lokhu bekuphindaphinda bekwatula bebhomba leli litshe okutshengisa ukuthi singela kuthandabuza kukhanya ulesazila mende ulesazila ngesenzakalo lesisibi kangaka. So mhlawumbe sikhulekela ukuthi ngelinye ilanga babe khona ababa answer bhuma abaphendulayo ngindaba yelilitshe ngoba kudele kungaka abantu beMathebeleland aso sikuvume kubi kakhulu angazi ukuthi ngisole ngamazangana
ngezenye indlela belibona kufanele njengebandla ukuthi inhlanganiso ezimele iziqhubelele umsebenzi iyodwa njengalokhu okuthiwa umnumzana Chara
inhlanganiso ubhethi kwaZulu yenza intando kaZulu walapha kithi eMathebeleland ukufaka leli litshe bekuvele kuyinto ebivele isifiswa ngabantu bakithi eMathebeleland asonto yenhlanganiso le kuphela yinto yomphakathi wonke sibambene singabantu beseMathebeleland lathi njengeMDC Alliance lapha eMathebeleland South sihlala sithumela abameli kumbe ama representatives kulolu hlelo kumbe mhlawumbe ma kube lomsebenzi onjengalo so yinto ehlala isenziwa abantu bebambene kusukela ezinduneni sabu laba bonke ubukhokheli besigaba sakithi lapha eMathebeleni siyahlangana singela ukuthi umuntu ngowayiphi party kumbe ngwaliphi bandla ngaphandle kwalaba abavele kuyibo esibathi ngabathakathi abavele babulala abantu ngegugurawundi yibo mhlawumbe abangaphathekiyi ngoba umthakathi ukuthi akhululeke kakhulu emsebenzini ukukhumbula umuntu wabulaya nguye kuba nzima kuhle ungamnanzela uTharamba uthe ekhuluma wathi mabhonzo wona mabhonzo ekutshengiseni uthi engqondweni yakhe uzitshelta abantu bakithi laba ababulalayo abaqakathekanga thina sikhala ngabafowethu sikhala ngodadewethu labazali bethu abasishiyayo yena ukhuma ngokuthi athi mabhonzo mhlawumbe ngantwa ngamabhonzo embuzi mbe amabhonzo amadonki lawa so iZanu PF ivele yazitshengisa i-true colors zayo ngesikhulumeli sayo wenza into embi kangake luhlazo kangaka
okokugcina kahle kahle lina belifuna udaba lolu luphathwe njani
uhulumende weZanu PF lo uvele utshengisa kuba kazisoli ngento ayenzayo ngegugurawund ungakhumbula izikhathi kusabusa umgabe uze waphuma ehluleka konto avula umlomo wakhe axolise at least ngesenzakalo sabo lesabasenzayo lalo undoda osekhona umnangagwa laye futhi ngokufanayo zawuvula wakhe umlomo exolisa etshengisa ukuthi uyazisola ngento abayenzayo kuphela uhulumende omunye nguye ozadila le ndaba le ngendlela ezamhlawumbe ezabhodlisa abantu ngoba lesi silonda sesithethe 40 years bekudinga ukuthi abantu bakithi bahile kumbe baphole kube le process ezabenza kuba banjani baphole ngemvana kokulahlekelwa ngabantu abaningi kangaka kodwa into yokuqala ikuxolisa konke lokho okunye abakuningi ningabakukhulumayo kuvele kakusuze kusisebenzile thina njengabantu beMathebeleland
lo ngumnumzana Ntando Ndlela isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance esigabeni seMathebeleland South ebesixoxa laye esefila busi ugatsha lwezempila kahle luthi kulabantu abahlanu ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumanani awethulwe izolo. Lolu gatsha luthi abedlula amakhulu amane 411 babanjwe igciwane le-coronavirus. Iningi lababanjwe leli gciwane ngabadabuka esigabeni seMaswingo abedlula ikhulu 113. Kumanani ayizolo kulabedlula inkulungwane eziyisithupha 6998 abahlatshwe ijekiseni yakuqala eye-COVID-19.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma e-Voice of America ese-Washington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-News Daily lodaba lokuthi ukhetho lokudinga abazamela ibandla le-ZANU-PF ukhetho lwama-by-elections ngombimbitho obelumele lwenziwe izolo ludluliselwe namuhla kulandela ukuqhamuka kodlakela. Umsakazo we-ZBC ulodaba lokuthi kulamanye amasiko esintu akhuthaza ukudlwengulwa kwamantombazana asakhulayo. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu balaleli bethu kumbiko olisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 linjani basakazi bethu lisakazi lendaba ezingathatha ihlangothi ezikhipha iqiniso njengoba linjalo. Hayi, siyawubonga umsebenzi wenu, sithi liye phambili, libambe njalo, libambe njalo ngoba phethe eZimbabwe sesizizwa kini, sesithembele kini Studio 7. Yayi, siyaweza amaphathi, siyaweza amaphathi impela labantu bakhuluma bathi imithwakazi yabandlulula, imithwakazi yabandlulula, imithwakazi kayibandlululi, imithwakazi kayibandlululi muntu, abantu yibo abazibandlululayo bona. Ungakhangela ukuthi amaphathi wonke akhona eZimbabwe, wonke amaphathi alabo vice president ababili, bathi imithwakazi ayila vice president ababili. O vice president ababili ngabani? Ngabani elizweni? Elizweni elincane kangakanje eZimbabwe ngabani? Siyabona ukuthi yikho kulobandlululo khona khona kulawa amabandla nalawa athi ithwakazi lobandlululo njalo MDC. Yiyo MDC waseyasibizwa kakhulu impela bekhona ukuthi imithwakazi lobandlululo. Kulo bandlululo yiwo. Ungakhayela futhi abasendebeni abaningi basezibe amasekela bonke akulothwa kulesikhundla khona kubo MDC labo. Akubo ZANU-PF yakhona le. Iyayifundele ODA, ifundele ODBizwa abantu. Imithwakazi ayila bandlululo. Pambili ngomthwakazi, pambili ngomthwakazi Republic Party. Yibandla elingasikhulula edabeni lwesikilo namhlanje. Elincindezelo esalifakwa yiZANU-PF nabo MDC. Bezosithathela iminotho wethu, bezosithathela yonke into yethu. Asilali ukuthi wathi ezinxa yeZANU-PF leMDC.
Sanibonani bantu bakaStudio 7. Hayi, ngiyaphila. Yazi, ngisacela ukuthi kulo ndoda okhulume wathi iMRP ikhuluma ihleli, ifuna ukuthi ilokhu ze engani icela inkomjetiya. Hayi, thina kasifuni ukulwa, kasifuni udla. Umqondisi kafuna ukulwa. Sifuna ukuthatha nje uhlangothi lwangapha kithi eMandebeleni kahle sikhululekile, kungabi lempi ngoba utsho njalo nje mhlawumbe muntu wakithi ukude kabo ukuthi namhla kungabe kuliwa uzobe ungekho. Ungagqugquzela udlame sibili, siyacela muntu wenkosi. Hayi, asifuni bese kungani ukuthi iMRP ifuna impi. IMRP kayifuni impi, sifuna ukuthula. Umqondisi ufuna ukuthula, lathi singabalandeli beMRP sifuna ukuthula mpela. Ehlisa umoya nje muntu wakithi. Wena njengoba uzizwila ngazi nje kuyinto evikini leli last week, kodwa emalangeni akuwesine Friday khona usithi sikhuluma sidlile ingani sifuna inkomjeti. Ayisikho khona kumntu wakithi. Hayi, thina sifuna nje ukuthi sithathe ilizwe lethu kahle, sikhululekile, kungela dlame, kungelampi. Asiyidingi impimpi, salwa kakhulu thina, simanxebanxeba nje sinje namhlanje. So ma ukhuluma ngempi, yazi ufuna ukusibisela entweni enzima kakhulu. Yize singatholanga lutho empini, salwa sasingamagorilla mfowethu. Kukhali AK-47 mhlambe kawuyazi ukuthi AK makuthi iyakhalikhala njani endlebeni yomuntu. Iyazi indlebe itshona iduma mfowethu. Sasiphethe ifamu thina ngokungadlali. Ngiyabonga.
Sanbonani, basakazi be-Studio 7 othongweni inkomo nabo-Israel. Sister Sibanda, ninjani nabalaleli, niyaphila lonke, siyajabula inkulumo ezikhulunywayo, siyazijabulela ngoba i-Studio 7 umsakazo okhipha indaba ezimnandi, indaba njalo eziliqiniso. Ngizothi ukuthi ngithi edabeni lwamabandla ahlukeneyo, ngingatsho ukuthi nithini, kodwa ke ngisithi omunye nomunye mangabe khankasa ayeke ukubheka ibandla labanye, akabhekana nebandla lakhe. Mangabe ekhankasa engatsheli abantu ukuthi bengayenzi ukuthi ebandleni elithile, wena bhekana nenkinga zakho ebandleni lakho, uqhubeke ukhankase. Mangabe izaphu ungayithandi, iyeke injalo izaphu. Ungaphazamisa abantu amakhanda ngokuthi abantu bengavoteli izaphu, bevotele umthwakazi, ekubeni yena umthwakazi ethi yena akangeneli ama-election. Uzama manje lo muntu ukuthi aphazamise izizalwane zaseZimbabwe ezihluphekayo, ukhuluma enjalo nje akekho nasezweni. So asifune abantu abaphazamisa abantu, ngoba amandla awekho kuye eyedwa, amandla asebantwini baseZimbabwe abahluphekayo. So abantu, i-choice ngeyabantu, aseyomuntu. So umuntu uma ngabe ekhankasa, engakhankasi egxile kwenye iphathi ngoba uyayisonda, wena khankasela iphathi yakho, ukhuluma nephathi yakho, uyibuze ukuthi kungani ngafuna ukungenela kuma-elections or ngithi kuma-by-elections. So asithandi thina ukuthi ngidingenje ngowezabo bese ngithi abantu bengavoteli umthwakazi. Abantu abavotele iphathi abayithandayo, yindlela yokuthi ukhankase ebantu, ngoba abantu manje uyabadida ma usifithi bengavoteli izabo, ngoba abantu bayayithanda izabo. Wena uzama ukulahlekisa abantu beZimbabwe ukuthi bebelokhu beqhubeka. Uyazazi ukuthi ngitsho kubani, uyazazi nalo engikhuluma ngiqonde kuye. Ngingasho ukuthi mhlawumbe ngiyamlwisa, kodwa ngiyamqondisa ngoba inkulumo yakhe ayiqondanga, itshekile. So asifuni inkulumo ezijekileyo eziphazamisa abantu. Abantu abakhankasi ngendlela e-right. Ngeke thina sithi sinje bese sithi abantu bengavoteli umthwakazi, ngeke sikusho lokho, akusinto e-right leyo. Wena khankasi uqonde lokho okuqondile, ngose ukutshela abantu ukuthi bengayenzi lokho. Ngiyabonga.
Zalibonani ku-Studio 7 akhulumayo Masombuka. Hayi, ngicela la mphela ndifake i-audio yami la imizwakale ebantwini, maybe izoba lusizo. Ngikhuluma ngomthwakazi. Umthwakazi uyazibonela ukuthi angeke alunge kuma-elections, sebesithi ngeke bengene kuma-by-elections bethu akulasikhathi. Hayi, bantu bakwamthwakazi, ngingafuni ukugembulisa abantu, ngingafuni ukugembulisa abantu ngamavoti abo, ngingadlali ngabantu. Mina ngokubona kwami nje, ngaba abantu bahlakanipha, ngivotele uMnangagwa, ngivotele lo Chamisa kuphela. Yibe mbabona abantu abangaba la mavoti angcono kulabo bonke, ngoba ngakhayela vele uMonzora, ikuyini uMonzora. Lani bantu bakamthawazi, ningadlali ngabantu. Ngiyabonga.
Linjani ku-Studio 7? Nomuntu ngangisetsholotsho benilalele nje nsizwa abanye bekhuluma lapha ngokusola ukwengezwa kweziqondiso ze-lockdown kumbe ukuqhubekisela phambili i-lockdown. Well, kubuhlungu vele xa bebuza, ubuhlungu vele, abantu bayakhala. But i-concern yami ikakhulu ilapha ekuthini, why kati i-lockdown le ingani amabhawa iyawachiphisela ebusuku ikakhulu? Kuyagidwa amabhawa, kuyavalelwana ukuthi ngi kwenza imchicha sonke. Why laba bantu kati bengathenga utshwala bayenathe ezindlini kati njengoba bethenga grocery? Kuyini kavele kutshona ibhawa kulalwe khona kuze kuthaw 12 1 2 3 4 ekuseni? Bhawa kulokhu alibondi spread corona khonoko. Abantu sebedakiwa, basazazi nje bongubambana bephefumulelana. Amabhala athengisa utshwala bengavumela abantu ukuthi benathele phakathi. Ube bebatshayela amaradio begida bebanga le msindo lokhu, yikho kuyizinto okurongo kwi-influencer. Nxa kuyukuthi ikhorona ikhona, kodwa nxa kuthi ayikho, ayi, kakuqhutshekwe kunjalo. Ya, kodwa mina ngithi kabathenge benathele ezindlini, thenge benathele bathele ezindlini eli bengahlali phakathi bengahlali phakathi bathenga inqabe efuna mbubo obuningi obapheliwe abathenga utshalo obuningi behambelalo labo benathe ezindlini zabo khona ngale ngoba inqabe ebuthela phamabha babuthene besebeyizindlu eziningi ezijiyeneyo ezijiyajiyeneyo so omunye lomunye esuka lapho esiya kwenye indlu omunye esuka esiya kwenye indlu bechayisa bonke bahamba bele mkhuhlane ezindlini ezijiyeneyo but bayathenga bibe ziningi omunye lomunye enatha lapho ahlala khona ngibonani ku-right lokho
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenzayo le-studio 7 elisithumele wona nge-WhatsApp unombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden uyafikisa umnyaka owodwa engumongameli namuhla. Izolo uBiden ulandise umnyaka wakhe wakuqala engumongameli. Uthe umnyaka wakhe wakuqala ubulukhuni ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19 kodwa wenelise ukukhuthaza abantu abaningi ukuthi bahlatshwe ijekiseni yokuvikela i-COVID-19. UBiden uthi ulethemba lokuthi kusiyaphela ihlandla lombuso wakhe elakuqala kuzakuba lobubelo. Kesizwe amazwi kamongameli Biden.
It's been a year of challenges, but it's also been a year of enormous progress. We went from 2 million people being vaccinated at the moment I was sworn in to 210 million Americans being fully vaccinated today. We created 6 million new jobs, more jobs in 1 year than any time before. Unemployment dropped, the unemployment rate dropped to 3.9%. Child poverty dropped by nearly 40%, the biggest drop ever in American history. New business applications grew by 30%. The biggest increase ever.
Lawo bekungamazwi kamongameli Joe Biden. Ukuhlaziya lolu daba siqoqe nolandela izombusazwe welemelika umnumzana Raphael Mthombeni. Umnumzana Raphael Mthombeni sizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika.
Mbona ngathi wenze kuhle kakhulu ngoba ungakhumbula kuhle sibili lapho besivela khona iminyaka leyana engu-4 iziphithiphithi lezi ebezilapha ukuziphatha kukamongameli bekukhona inkulumo ebeziphuma emlonyeni kuyonke lokhu kuthethiswa kwabantu kuphunywa kwama-organization aqakathekileyo emhlabeni. I-United States ibisingasakhanyi njengelizwe elingumkhokheli emhlabeni. Mina mbona ngathi wona lumnyaka sithethe uBiden wehla yonke into, wehla kwachuma yonke into, kwathula yonke into, kwalandeleka ukuthi kuvelwa ngaphi kuyiwa ngaphi. Mina khona lokho mbona ngathi ngingamtshayela ihlombe ngakho khona lokho ukuthi kwenze kuhle sibili kakhulu. Okunye afike lapha kungathi kuyahlupha bekuyikukhona okubhubhane lolu lwe-COVID ukuthi khona lo obekhona kade engathi ulukhangela njengento okuthiwa yi-fake. Manje ke fika lapha nefica vele kuqhamalazile kungaqedakali ukuthi kume njani ukuthi kumbe umkhuhlane uyelatshwa kumbe umkhuhlane abantu bayatshatshwa amajekiseni kumbe kuyathwasa. Wafika ngesidumo sibili wafaka umgomo wakhe ukuthi kuze fika u-April June fanele kube labantu abangakazi behlatshiwe. Abantu basukuma bathi zimu bayahlatshwa even lo mhlaba waqala ukulandela ukuthi abantu bahlatshwe ijekiseni leyokuvikela ubhubhane lolu. Kanti-ke ungakhangela la i-economy ubethe thatha laphana habe kuvele kuqega sibili sokungada kuqedakali kusiyale kusiyale kutshaywe i-corona. Kodwa ungakhangela iindawo eziningi zihlumile zavuka zema imisebenzi isikhona sokusweleka abantu bokusebenza. Enyanze ngicabanga ukuthi ngabe nje wakithi umtapho ngubuthi abantu e-Afrika babuye bazengena imisebenzi ledinga abantu lapha engelabantu.
Manje zonke ingxaki lezi ezikhanya zibangelwa lubhubhane lwe-COVID-19 asoze zisetshenziswe na ukuthi engavotelwa ngokhetho olulandelayo.
Mina vele mbona ngathi uBiden akusaswele ukuthi ajone ezihlupha ngokuvotelwa futhi ngoba yena vele sengukhulu. So lapha okukhona kuyamele ukuthi ama-Democrats abe ngabantu abazakhangela ukuthi ngubani ozathatha kuBiden. ngoba ngikhole ukuthi uza kuthi anga 34 years zakhe lezi lanxa kulobhubhane lolukhona aphinde athi uyama uvele kathesi usengathi ukuthi aphakamise unyawo nje uze soke kambona ukuthi angajona ezihlupha ngokuthi kuyini okuza kwenzakala kuye okumele kuzihluphe libandla lamademokrat
umnumzana Raphael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Singakagqibi uhlelo lwakamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Inkokheli MDC Alliance ikhangelelwe ukuhlangana kusikhatshana esilandelayo ikhulumisana ngodaba lokuguqula ibizo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.